lenkinga yokuthi izani isiketa mabutho yenzani azani ngelinye lehlangothi lema-committees abo ezani. Thina sikhuthaza amabutho njengebanjani ye-NDC yabayena ukuthi hhayi maqhawe namaqhawe kahle. Siyazi ukuthi lo msebenzi omkhulu ukuthi ligcine kwilishe ukwenzela ukuthi izitha ezivela ngaphandle kade zizabuye zizosiphambanisa zimtshayela ihlombe khonapho. Sicela ukuthi lenze umsebenzi ngalo wokugcina ilizwe okuthiwa yiZimbabwe.
Kodwa nxa sesikhangela-ke siyakwazi ukuthi ibutho lisanda ukubulala abantu abayisikhombisa eHarare, khonapho-ke ungathi lokhu libathemba yini ukuthi bangagcina-ke umvikela weZimbabwe?
Sibakhuthaza ukuthi abagcine ilizwe leZimbabwe, ayikhona ukuthi basetshenziswe ukuthi babulale onina, oyise, oyisemkhulu, abantwababo kumbe abazukulu. Hatshi, enjalo silethemba lokuthi kuzaba into ezafezekaleyo ukuthi okwenzakaleyo insuku ezidlulileyo lokhu ngokokuqala njalo ngokokugcina, ngoba thina sazi ukuthi amabutho kumele alondoloze ilizwe. Njalo iNkosi ukukhuthazayo, njalo sakuthandazisa khona.
Siyabona kodwa ukuthi ibutho ngokungena kwalo emgwaqweni lidubula abantu, akwaziyo ukuthi ngubani wathi lingena emgwaqweni. So ke akutsho ukuthi kulabantu asebele mamilishi yabo yini?
Yikho ngithe phambilini thina ibutho silazi lilo elilondoloza ilizwe okuthiwa yiZimbabwe. Nxa sebezahanjiswa uhambo olungalisilo lokulondoloza iZimbabwe, hhayi kabahlehlele emva bakhanyele ukuthi baqhatshelwa ukwenzani kuleli lizwe laseZimbabwe. Nxa kunabanye asebevule amanye amasotsha angasiwo wethu thina esiwaziyo yaseZimbabwe, athi nxa ephuma ngaphandle kwelizwe isitshaya impuluko imisebenzi abe abayenza iyamangalisa. So esikutshoyo ukuthi nxa sekunabanye asebelamanye amabutho angasolathi thina esiwaziyo, hhayi kutsho ukuthi laba abantu sebefuna ukuhlukuluza ilizwe laseZimbabwe.
Nxa sesikhangele njalo siyabona ukuthi ibutho lancedisa kakhulu ukuthi kususwe owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Laphinda kathesi-ke lathi fulokohlo langena emigoqweni, akutsho ukuthi yilo elibusayo yini? Nxa ukhangele khonokho Makhumalo,
nxa kuwukuthi yikho kunjalo ukuthi ibutho liyabusa, hhayi ngiyalicela nhlobo zami ukuthi asikhangeleni isisekelo sombuso ukuthi sithini ngemisebenzi yebutho elizweni. Ngithemba ukuthi asonto okuthiwa kaliyazi liyayazi, isikhathi sesifikile ukuthi sike silandile lona ugwalo lokuthiwa isisekelo sombuso esathi thina sonke lapha eZimbabwe mhlana sibuza ukuthi sifuna sibe njani. Savuma, sasithembe ukuthi khonokho esakubhalayo yikho esizakulandela. Amabutho kawalandele ekuseseleni sombuso, injalo thina siyabalandela nxa belandela ekusesekeleni sombuso. Lapho esingazwisisi khona ukuthi laba sebesehluleka ukulandela isisekelo sombuso, kambe ngamabutho esiwaziwe esafundiswayo ngokulandela isisekelo sombuso.